So kuyi sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe ke leli thuba ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, indodana ka wayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela ubikwa iphunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe.
Okumjabulisayo entweni ekhulumileyo ukuthi akayali siyakakuphikisa ukuthi ontaka bezamphiwefu bamedlakela.
Lanxa ibandla leZANU-PF likulandula ukuthi amalunga alo yiwo abangele udlakela kobulawayo izolo emhlanganweni wekomidi yedwale lephalamende, abatshayiweyo bathi ngempela batshaywe ngabalandeli bebandla elibusayo.
Odlulelele phambili kuPresident wakhuluma ngendaba zelizwe lapha akhulume kakhulu ngenhlalo yabantu athi ayimanga kuhle kwezomkonomi abantu.
Ibandla le-MDCT lithi liyasola kakhulu udlakela lwezombusazwe olwenziwa elizweni.
Uzathola ukuthi kona abantu asebebenefita ku-BEAM program lana kayiseyibo abantu azomele ukuthi ngabe yibo abathola lolu ncedo. Sokuthola bona abantu avele bebevele bethola.
Uhulumende uthi uzaqhubeka ngohlelo lwe-BEAM ephathisa abantwana abaswelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodana ka owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela ubikwa iphunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengulwa umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu 13. Kodwa usiqokoqela ungaziwayo ukuthi ungaphi utshele uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 ngocingo ukuthi uqanjelwa amanga ngudade wabo osebenza lezitha zakhe loyise. Lanxa ibandla leZANU-PF likulandula ukuthi amalunga alo yiwo abangele udlakela kobulawayo izolo emhlanganweni wekomidi yephalamende ebona ngezabatsha, abatshayiweyo bathi ngempela batshaywe ngabasekeli bebandla elibusayo. Ikomiti le yona ebikhokhelwa ngumnumzana Omega Sibanda iqhubela umhlangano ngenjongo yokuzwa imbono kaZulu mayelana ngokuvuselelwa kohlelo lweNational Youth Service. Abatsha abacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZANU-PF bachithela umhlangano ngokutshaya abanye balabo abethule imbono yabo besithi kabafuni lolu hlelo luvuselelwe. Uhlelo lolu lulembali yokusetshenziswa nguhulumende ukulolonga ontanga abanodlakela abaziwa ngokuthi ngama-green bomber abasuka besetshenziswe iZANU-PF ukutshaya abantu ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Tafadzwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi kungamanga ukuthi abebandla lakhe yibo abadale lolu dlakela. Uthe njalo abatshayiweyo ngabebandla lakhe. Kodwa abatshayiweyo uMnumzana Eric Gono uyakulandula lokhu uthi njalo abamtshayileyo bagoqela amalunga eZANU-PF awaziyo.
Okumjabulisayo entweni ekhulumileyo ukuthi akayali siyakakuphikisa ukuthi ontaka bezamphiwefu bamedlakela. So he's actually admitting to that, although he's saying they don't have monopoly over it. Kulisizi kakhulu ukuthi ngesikhathi ikomiti leyi ibuya ikhuluma ngokuthi bafuna ukulondoloza ontanga lokukhulisa ontanga ukuthi abasakhulayo babe patriotic kuZimbabwe, iZANU-PF eliyilibandla elibusayo lifuna ukwenza lokho ngodlame. Lokho kwenza ukuthi kusikhumbuze kakhulu i-youth service eya introduce ngo 2001 indlela ababe phatha ngayo abantu. Sokuyikho okwenza ukuthi siyale thina njengabasakhulayo ukuthi uhlelo loluphenduke. Ngoba namhlanje sibone phobo lwalo uhlelo lolu njengoba lalu kuchwa phambilini uhlelo lolu lalethela kuphela ukuze sihlukumeza umphakathi. So akusimangalisi kuveza nje izamphezi njengoba libandla leropa njengoba sichuba.
Kodwa nxa ngimthola kuhle lapha uMugwadi Mnumzana Gono uthi abantu abathayiweyo ngabe bandla lakhe eleZanu PF. Ulilunga leZanu PF?
Angisondelani leZanu PF ngitsho kancane. Njalo abalandeli leZanu PF yibo abaqale udlame behlasela labo kade bekhuluma besala ukuthi lolu hlelo liye phambili. Njalo into elusizi kakhulu yikuthi uNumzana Mhlonishwa ubaba oge omegasanda okunguye kade ekhokhela likomithi okunguye kade ngusosihlalo kulowo mhlangano uhlulekile ukubamisa ontanga bebandla lakhe sebephenduke ibhova sebefuna ukubulala abantu bebethele nezitulo befuna ukutshaya abantu ngezitulo bebatshayela ukuveza imbono yabo engahambisani lokuphenduka kwama-green bomb.
Alo-ke ngumnumzana Eric Gono ongomunye wabatshaywe balimala kobulawayo izolo kudlakela luqhamuka emhlanganweni wekomidi edalela ephalamende ebidinga imbono kaZulu. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora usesole kakhulu izehlakalo zodlakela elizweni eziphathelane lezombusazwe njalo uthi kufanele abantu bekhankasele ukhetho oluzayo ngokuthula. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba ePress Club kobulawayo izolo ntambama, uMonzora uphinde wathi ibandla lakhe lizakwazisa ngelanga lomhlangano wokukhetha inkokheli oyiCongress lingaqedisa uhlelo lokwakha ingatsha zalo i-restructuring. Uphinde wasola indlala esesigabeni seMathebeleland wathi kusobala ukuthi ziyabandlululwa izigaba zeMathebeleland kulezinye indawo zelizwe. Okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube.
Umongameli webandla lethu le-MDC ubaba uDouglas Monzora namhlanje uhlangane labonozindaba kobulawayo ePress Club endaweni yabonozindaba eseRoyal Hotel ukuze ethule kabanzi ngezindaba ezisebandleni njalo ethule kabanzi ngemizamo eyenziwa libandla lethu ekulwiseni ukuthi inhlalakahle yabantwana beZimbabwe ibe ngcono kakhulu kulalokhu eyikhona. Esakhuluma ngokwebandla lethu wethule ikakhulu akade kulindwe ngabaningi okumayelana lokhongolose wethu ukuthi sizamenza nini. Wethulile ukuthi kulokhu kusaqediswa izigaba ezikuma provinces ngokuthi azikagcwalisisi ngokweneleyo ngezizathu thizeni eziningi. Kuza kuthi ncaso kuphelile lokho kungatholakala ukuthi sezenele kuhlalwe phansi i-National Council ivume ukuthi ama-provinces asenele. Kube yilapho ke upresident ngokomthetho webandla le-MDC angakwanisa khona ukuthi atsho ukuthi i-National Congress iza kuba nini. Ngokutsho lokho kuyabe sokuvula isikhathi sokunominata kumbe sokuqoka labo abazancintisa kuzihlalo kusukela kuye upresident kusehla kusiya phansi. Kubeke sobala ke ukuthi hayi i-Congress yethu thina nxa siyenza kuzavulekela wonke umuntu ukuthi abe yisiphi isihlalo abe eqokelwe ukuthi abe sosona kumba sifisayo kusiya ngokwe-constitution yephata. Akula muntu ovinjiweyo akula muntu okuthwaka kumelanga ayenze thizeni nxa kuyikuthi ufisa ukuthi abe ngokhethwayo. Odlulelele phambili kupresident wakhuluma ngendaba zelizwe lapha akhulume kakhulu ngokungenhlala ngenhlalo yabantu athe amanga kuhle kwezomkhonomi abantu badla imbuya ngoluthe eZimbabwe kabalamsebenzi umkhonomi wethu ukanya ulenhlabathi sibili uzinkobe zilenhlabathi kwabaningi ngakho ubalisile ukuthi izinqumo zethu zomkhonomi ziyabe zisithini nxa singaba ngo-government njengoba sikhangelane lokhetho luka 2023 nje ubuye wakhuluma njalo ngodaba lwama human rights wakhuluma njalo ngodaba lomsindo ona lokanya osusiba khona siya ekhethweni egcizelela ukuthi akumelanga ukuthi kube lodlakela nxa kuyiwa ekhethweni akumelanga ukuthi sikhanye sibuyela emuva eminyakeni esihluke kiyo ukhulume njalo ngendlala isikakhulu esigabeni seMatabeleland North leMatabeleland South athe isimo sokudla esingathi i-food security ayimanga kuhle kulabo bantu uhulumende kumele abananzelele ukuthi uyabadingela lonke uncedo angabenzela lona kusiya kusivuno esilandelayo ngoba ekuhlolisiseni kwephathi ngenhlolisi
alo ke ngumnumzana Witness Dube esikhulumela sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Uhulumende uthi uzimisele ukuqhubekela phambili ngohlelo lokuphathisa abantwana besikolo abaswelayo olu Basic Education Assistance Module kumbe iBEAM. Uthi lo nyaka luzasiza abantwana abayizigidi lengxenye 1.5 million njalo ulethemba lokuthi lolu hlelo luzaqhela ngeminyaka elandelayo. Ngaphandle kokunceda ngokuhlawulela abantwana imbadalo yesikolo, uhlelo lweBEAM soluthengela abantwana lokunye okufanayo okufunakalayo ezikolo okuhlanganisela amabhuku lokokubhalisa. UGainer Gumede weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dennis Sinyolo, ingcwethi yezemfundo njalo engumqondisi wenhlanganiso ezimeleyo e-Education International Africa.
Uhlelo lweBEAM lubaluleke kakhulu ekuphathiseni abantwana abasuka ezimulini eziswelayo. Ngakho inyathelo elithenjiswa nguhulumende ukuncedisa ukubhadalela abantwana ifees baphinde babadingele konke okufunekayo okunjengama-uniform, izingwalo lokunye okunjalo njalo kubalulekile, kumele uhulumende akufeze lokho.
Lesi yisithembiso esikhulu esivela kuhulumende. Ubona uhulumende weZimbabwe engakwenelisa yini khonokho?
Angakwenelisa uhulumende uma ezimisele. Uhlupho olukhona yikuthi owakhathesi uhulumende weZimbabwe kabeli mali eyeneleyo kwezemfundo. Uma sikhangela kucubungula okwenziwe inhlanganiso ye-UNICEF, kukhanya ukuba iZimbabwe ifaka 13% kuphela kwezemfundo, kodwa isivumelwano esikhona ngaphansi kwenhlanganiso yezizwe ezibambene United Nations kumbe singathi thina UNESCO i-20% isilinganiso esiphansi. IZimbabwe ke iyehluleka ukuthi okwakhathesi ifake leyo 20% kwezemfundo, 13% kulo mehluko omkhulu kakhulu. Kumele ukuthi iZimbabwe yabele imali eyeneleyo kwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana bonke lababalisi bathole useke ababalisi bathole iholo. Ngakho-ke ngamafitshane, yebo uhulumeni angakwenisa uma engengeza imali efakwa kwezemfundo, okhathesi leyo mali incane.
Okunye okukhulunywa nguhulumende uthi usefuna futhi ukubuyela kusithembiso esenziwa ngo-1980 ilizwe likhululeka eZimbabwe ukuthi kumele kube lemfundo engelambadalo. Uthini-ke ngohlelo lonolo, Baba Sinyolo?
Ngamafitshane, luhlelo oluhle olunganceda abantwana ikakhulu kulabo abasuka ezimulini eziswelayo. Uma lusungulwe kuhle, ngigcizelela ukuthi kumele lusungulwe kuhle, luqakathekile, luzasiza bonke abantu abaswelayo ukuba labo bathole imfundo, ngoba phela imfundo ngumaqaba. Ngaphandle kwemfundo akulakuthuthuka elizweni.
Alo-ke ngumnumzana Dennis Sinyolo, ingcwethi yezemfundo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Education International Africa. Njengoba iStudio 7 ingaseke lihlangothi, sibuye saxoxa lomunye wamalunga eCentral Committee yedalele yebandla leZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma, obencoma ukwenziwa nguhulumende mayelana loncedo alupha abantwana abavela emulini eziswelayo. Khe sizwe ingxoxo yakhe loGainer Gumede weStudio 7.
uhlelo olwebim luhlelo osolesikhathi lukhona olwabiswa nguhulumende ngitsho langemuva kusise isikhathi sikamongameli wadlulayo ubaba uRobert Gabriel Mugabe lwaluvele lukhona lolu hlelo uhulumende kathesi useluphakamisa lusiya phambili efika lasezizingeni esokuba abafundi bancediswe langempahla zokufunda okunjengawo amabhuku kumbe nxa ukusenza ama-practical kumbe imitshina kumbe into zokulimisa ukuthi kona izifundo zabo zibe zisiba zilula lokhu kubuya futhi kuvela ekuthini uhulumende wathembisa ngesikhathi ubaba uMnangagwa ekhankasa ukungena ubana bazayenza ubana izifundo zabantu abantwana zibe zitholakala kalula njalo mahara so kubuya kuyi-stage by stage okwento kwangkona
Mnumzana Chuma abanye abantwana bayaswela khona ukuthi bathole uncedo lolo olwebhim ungathi uhlupho lwakhona lungaphi
uhlupho esilalo kakhulu emahlelweni lebhim lutholakala ezikolo kumbe kulaba esibathi ngamalozen amakomiti awezikolo arani izikolo amakomiti abazali lawana abayiwo abasuka bekhethe abantu okumele bebe kumbe sithi abafundi okumele bebe yibo ababhenefitha kubhim program uzathola ukuthi kona abantu asebebhenefitha kubhim program lana kayiseyibo abantu adumele ukuthi ngabe yibo abathola lolu ncedo sokuthola bona abantu avele bevele bethola labanade bengatholi ngenxa yokuthi abazi muntu njalo bakhatshana bagcina sebehlehlele eceleni kugcina sokusiba le abuse khonapha okuyinto okumele ikhangelisiswe naleyana kusukele ebazalini kusiya abaphathi bezikolo lohulumende yena ngokwakhe kubanjaniswe kane kuhle njalo ukuthi ona kucubungule kuhle kubana ngubani omele akuthole njalo omele akuthole kanjani ukwenzela ukuthi ama most deserving cases abe yiwo awatholayo uhulumende vele kubhajethi uhlelo lebhim lukhona nxa kusenziwa amavoti ngesikhathi sebhajethi ephalamenti iyafakwa ivoti ye-education egoqela ibhim so akula banga ongathi uhulumende angayehluleka ukugcwalisa uhlelo lelo olwebhim ngoba yinto evele ikhona ku-national budget
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma omunye wemalunga edalele Central Committee yebandla lezano PF obexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba atshiyeneyo. Iphepha ndaba lakwele South Africa ele Times Live lelo daba lokuthi lanxa ibhanga le VBS Mutual Bank lithole imvumo yokuthatha impahla kalowo wayengumongameli welizwe umnumzana Jacob Zuma ngenxa yesikweledi leli bhanga lisoze lenelise ukuhluthuna indlu yakhe eyenkandla iphephandaba le-chronicle lilodaba lokuthi umongameli weleBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi nguye ozavula umbukiso wezokulima we-Harare Agricultural Show ngokusemthethweni ngolwesihlanu Okwamanje sekulitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 sanibanani ngingeke ngibe muthe ngithi ngiphawule nje ngendaba yabantu bakithi eZimbabwe kuthiwa sebexotshwe South Africa eSouth Africa saqala ukubuya kudala kakhulu ngicabanga ukuthi into le ZEP permit la into ka-2009 12 years back baseSouth Africa obaba baqala ukubuya ngama early 60s bebebuya vele behlala la without ama ZEP la so ambona ukuthi ama ZEP into engasi-affecta kakhulu ngoba into eqale ngo-2009 all these years vele besiphila lapha eSouth Africa singalawo la ma-ZEP kodwa besiphila so mina ngakwelami isayidi angiboni inkinga into engaba lutshintsho noma luzaba khona utshintsho yebo kodwa ambona ukuthi kuzaba lutshintsho olutheni ngoba only le nto yenzeke ngo-2009 kodwa vele yonke le minyaka besiphila lapha eSouth Africa besingana problem siziphilela nje without la ma-ZEP so akhona awakho impilo vele izoqhubeka nje bavele iqhubeka ngoba umbono lowo ngiyabonga
hey bantu siyabonga lapha e-Studio 7 linjani lonke makhaya ya thina siphilile hila nje siphila nzima sinzima lapha ngenxa yalumbuso lo hey mina ngithanda ukubuza kanti indaba ka lo Masaraure lo iphele njani ka Obadaya Masaraure uloke phandle ni lundoda owajejina bephandle bengabotshwanga osikhala bephakathi nabanye indaba yenyalisimi kanti kuhamba njani kanti lapha hey madoda azisukumeni ngobuningi bethu asukumeni ngobuningi bethu izinto ezinjengazona lezi after 2023 asifisi kuzibona asifuni kuzibona mani asivoteleni yellow movement phambili ngeyellow movement umfana kangeni kufana nele Zambia abantu kade sisebegijimele Zambia bayayelatshwa khona bathi hayi lizwe yeyi kumnandi mani ukomana aphinda hayi lathi sithe Zimbabwe mani nxa singangenelwa ngumfana abantu bonke begijimele kwelakithi njengakudala bezoyelatshwa bezofuna usizo kungaba kahle njani leli lizwe lihle lilinto zonke kodwa liswele kuphela abakhokhelo driver abaride alasikebe sisukeni ngobuningi siregiste kuvote abantu ikakhulu ntanga thina ama-youth hambeni siyeregiste kuvota sivotele iyellow movement sibele kusasa yethu labantwana enhle ngiyabonga
Studio 7 hey sadubeka kanti amalokozele waridayo ay ngabo bani amaphosti lawo thina bayaweta lobali ifuwe lokho elibukwa hey Studio 7 leza akula nto ezwa kuhle lapha izani labo sithwala senzima nalisupportana nokugawule lochuma kali bafakela lochuma la fakana amanye abantu bakhona abantu bezana abacabanga ngcono kulokugawule lochuma ake lifaka abanye abantu lizwe ukuthi abanye abantu abezana ubona bathini akula muntu vele osayifuna izana ngoba ilizwe kulalutho ngayibi right vele izana ngaye liyabuyana lizorekhoda lizoprodcaster leyo iStudio 7 lapha ekhaya ingabe la balibulala la akusenje laba kufuna thina amaqhawe vele salwa labo kudala izana vele kulanto enhle ngayenza kwabo MRP siyabona bancedisa ize pressure group ba right but if i party engawinisa abantu ukuthi abantu bafanele lokugcila azokukhona iCCC uphe MRP hey just good as a pressure group but awindawo lo sibone kodwa la liyazama lisegange elinjalo banxali boni ngathi into ze right lokho lesithi asihlenge elidlanga uyani la lizobona ukuyaphiwa njani la uyani ekhaya kona
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli ay kodwa abantu be triple C badlula zisengwa straight kodwa bona mabehleli becabanga babona sengathi uChamise ngafaka wathiwa khona i president eZimbabwe khona bona mabecabanga si mabecabanga uNdebele babona ngathi uChamise kungathiwa i president eZimbabwe ngikwelinye ilanga nini noma uChamise engawina noma engeka wine kuyafanana ngeke abe i president eZimbabwe so abantu be triple C abayeke ukudukisa umhlaba bethi bona mhlawumbe kubavotelwe ikudlala ngesikhathi ukuvotelana ne triple C ukuvotela i triple C ikudlala ngesikhathi ngoba noma uChamise ngawina angeke abe i president eZimbabwe angeke kwafa kwenzakala kona lokho so vele thina si MRP sijabule kakhulu ngoba thina sifuna ukuphuma kuyizimbabwe sifuna ukuphuma kuyizimbabwe ya sizimele thina sodwa i triple C yadlula zisengwa lizobona li kam 2023 lizobona
mbingelele emsakazweni mbingelele nabalaleli mina nombuzo wodwa nje engibhekise kuZANU PF ukuthi ngicela ukubuza ukuthi iZANU PF makuyiwa kuma election ibachayelana abantu ibabophelana abantu ibabulalelana abantu makuthi election bayakwazi ukuthi vini isekelo sombuso sithi kumele kube le court ibe khona i-election ngoba intando yeningi phela la ababeyivanga lo Ian Smith so manje njengamanje uma bengasafuni kube le-election bechaya abantu bebulala abantu yini bengaveli beyivale i-election ngidangele ngoba ngizobathi lapha ebuleli uThokozane Khuphi bese bemvalele bese bemalele ukuthi ahambe ngale bayachaya abantu khona ngale egogwe kwachaya abantu abaningi kakhulu ukhetho lungabikhona lwalisoludlula ukhetho iZANU PF isihalalisele ithi winile inqobo lokhetho unqoba kanjani ukhetho kade usilwa labantu babulala abantu bashaya so into ekhona le iZANU PF nje ngathi ngicela umbuzo ukuthi maye khona ongangiphendula lapho ukuthi i-election yini noma bafuna ukuthi behlukumeze abantu ngegama le-election
Lawo ke ngamazwi yenu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sicela ke balaleli lisithumele imlayezelo emfitshane, lingadlulisi i-2 minutes. I-1 minute iyo esikhangeleleyo, kodwa ke lingakhuluma ke lifikise ku-1.5 kumbe 2 minutes, lingayenzi kube kude njalo lingathuki. Siyabonga. Kwezemelika, owayengumongameli weleRussia umnumzana Mikhail Gorbachev ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba munwe munye 91. UGorbachev waqeda ukufuthelana kwelizwe lakhe lamanye amazwe angentshonalanga ikakhulu elemelika. Wasungula umkhankaso wokuzivusa kwezigaba zakwele Soviet Union okwabangela ukutshabalala kwesizwe seSoviet Union kwaba yiRussia lezinye iziqephu zamazwe. Ngenxa yalokho wathola isicoco sokuletha ukuthula emhlabeni eseNobel Peace Prize. Ukuhlaziya imbali yakhe sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Nga ungakhangela uGorbachev kwaba libizo lika president weRussia odumileyo kakhulu, ikakhulu ngemva kumbe phambili laphakathi la ngemva kwalokho okubizwa kuthiwa yi-Cold War, ukulwisana okwakukhona phakathi kwe-West le-East, ngoba amazwe la ayevele esuke nge-World War II. Kwase kusithi ngemva kwalokho kwase kuqhamuka-ke ukuzondana kumbe ngithi mina ukuzama ukulwisana ngamandla ukuthi i-East ekhokhelwa yi-Soviet Union, le-West ekhokhelwa yi-United States of America, nguphi olamandla phakathi kwabo bobabili. Wahamba-ke kwaze kwafika esigabeni sokuthi kukhandwe lezi zikhali ezinkulu okuthiwa ngama-nuclear. So kwakungathi kuzaphindwa kulwiwe. Ngaso kulwiwa, sokulwiwa ngazo lezi zikhali zama-nuclear. UGorbachev waba nguye-ke khonapho owaqamula lokho okuthiwa yi-Cold War ukuthi kube ngcono, ngoba wasuka wangathi kuba lokukhuluma phakathi kwakhe lo president uReagan. So-ke ke uReagan wasemthatha-ke esemisa laphana esesithi, Gorbachev qamula umduli lo. Yikho-ke waseqamula-ke yena umduli. Wasekukhanya ngathi amandla angapha e-America ukwedlula e-Soviet Union. So la ekwenza khonokho mbona ngathi, angikhumbuli kuhle, mbona ngathi i-economy yakhe yayisingathi iyawa iba phansi. So kumele ukuthi abe lobudlelwano lamanye amazwe.
Yena uGorbachev nxa sikhangele imbali yakhe lezwekazi le-Africa yayinjani?
Thina i-age group yethu esosimele ukuthi sibe sempini empi yenkululeko phakathi kwe-West, i-British colony e-Rhodesia by then. Sasisazi yena uGorbachev njengomuntu olwa lathi, ongathi umi lathi, ikakhulu thina abezaphu esasisilwa sikulolu hlangothi lwezaphu sibhesti eZambia. Wancedisa kakhulu ukuthi kutrainwa abantu kubuye ngapha yiko abantu bethu abaningi batraina lalo mfana lo uPutin. UPutin esesengumfana, uGorbachev esengupresident. So waba ngumuntu oncedisa kakhulu kwezo bangazwe ukuthi sithole izikhali, sithole training, sithole izinto zonke ezinjalo.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha esigabeni se-Texas. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba. indodana ka wayengumsekeli kamongameli welizwe mnumzana Phelekezela Mpoko Siqokoqela ubikwa iphunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lolamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.